kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 20 kuNtulikazi 2024 ngoku Stube. Endabeni zethu namhlanje
sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba la ground yalwenza emajebhelele and okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba bona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho.
Inhlanganiso yeSave Matabeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe kugrawundi kalosuseliqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando.
Ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke, abanye bayale, abanye bayale. Well, yidemokrasi yona leyo. Ungaza ke sicabange sonke okufana nayo.
Induna ekhokela uhlelo lolu ithi kuyavunyelwa ukuba le mbono ejeneyo ngendlela uhlelo lolu oluzaqhutshwa ngayo. Selikhuphukile inani labantu abasebecakile eMatabeleland ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeSave Matabeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe wegugurawundi kalosuseliqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando. Umkhokheli wenhlanganiso le uMnumzana Busane Sibindi uthi kuningi okusolwa ngabantu kuhlelo olusungulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo.
Sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba la ground yalwenza emajebhelele and okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba bona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba semajebhelele and kube yiso esihlangana sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume. Konke belungise konke kubhalwe lamabizo wonke abantu abathabalalayo konke le property edamejekayo nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngakithi lapha silesiko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqakiswa.
United Nations ithini ngodaba lo?
Inika ispace ukuthi abantu abaye babake ba-affectwa izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathe sitholile ispace sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile ethu indaba yemajebhelele and ukuthi hayi silodubo lolu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalini kade siliya kunalithini kugcile inkakhaya egangeni.
Nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu bemathoeland ngodawo lekuground lolu?
Hayi lokhu khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngitsho ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kade sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesasuka lapha-ke. So kufanele lathi sizigoqe. Into emqoka eqakathekile kudlula yonke into ikuthi abantu bakithi sizigoqe singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasizigoqeni singavumelana sithi siyahlana elangeli nje sithi lungise udabulo nje. Umuntu ngumuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yam-affecta kasukume sizigoqe bese sikhuluma-ke. Thina yithi esilamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje and then isizalandela-ke ama-processes lama-protocols wonke akhona be-internationally, regionally and internationally.
Kule siyabona phela abanye abantu badivela basuze bebalalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela bolaba babonayo pho kubanjwa njani khonokho?
Hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohle ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphonga usuka kuhambe ebhadle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi le Matabeleland noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but isile mhlobo emningi eyabila amasiko achene lezi nduna zabo. So kunoko we process akumelanga kweqiwe ungakhangela even eRwanda endlela eya resolve ngayo kwaba lama community hearings kodwa ayisenzwa ngama local leaders ke khonapho ukuthi into yakho iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni. So okuqhakathikileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMatabeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo bese kusiba lamanye nje ama inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step.
Lo ngumnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa yeSave Matabeleland Coalition wexoxa le Studio 7 eseNew York khonapha kule Melika. Sixoxe njalo lenduna uMtshana Khumalo uza kokhela uhlelo lolu.
Asikabi le date sisapolisha mbijana ama final touches sisalusa ukunye ngoba kumele singangena ebantwini sibuye singabi lokunye kusikhathazayo sibuye singangena sihle singene right through sicede day 1 day 2 3 months sihle sicede singabi brekenye futhi esizaba nayo.
Yes, singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini.
Ukucabanga kwabantu kuyashiyana, abanye baphikisana lakho ukuthi hayi izinduna soze zikwanise lokhu but thina asika sure lathi kodwa sibe le-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loliphosa elifanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini. So sizakhangela ukuthi abantu bazabemukela kanganani nxa sesifikile. Kuzima nje ukuthi wasese ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani kona silauthi sikalisa khona sizabona ukuthi baziphatha njani.
Yes, siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bheju likazulu kule Save Matabeleland Coalition.
Yes.
Lezinye ziyakhonona baba nduna zithi hayi bantu ngako uhulumende ngaka sondele duze lizenzele lina lizinduna uhulumende wekhatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu
ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke abanye bayale abanye bayale. Well, yi-democracy yona leyo ungazake sicabange sonke okufananayo. So lezi yinhlanganiso ezinye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo. So ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo kodwa thina esikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo bafuna ukuthi kwenziweni.
Le yinduna uMtshana Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze maphandleni abazempila kahle esigabeni sewange bathi selikhuphukile inani labantwana abafobileyo labadala abacakileyo ngenxa yendlala enkulu eZimbabwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Udokotela ohola isigaba lesi esesibhedlela esikhulu seVictoria Falls, uNkosikazi Fungayi Musinami, uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary, eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa ukuswela ukudla okwakhayo. Udokotela Musinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo, abantwana, ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiyokha lonyaka.
Our challenge in the country amongst our people is that
uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni, isitshwala emini lantambama, kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule ayoni, ama vitamins lama minerals, lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu.
Umusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga, ethi uyazi ukuba inengi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu.
It's a common misconception that healthy food is expensive.
Abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo. Thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo. Asikhuthazi ukudla okufakwa ichukela.
UNkosikazi Dayina Maseko uthi kubalula ukwenqabela indlala lenxa bethe bazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi ukumende wethu ukuthi yena uzakwenza mali.
Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala izikotsho zomeqha akulamanzi.
Uhulumende ngowethu laye kumele asizwele sibe lokunye singakwenza lathi kumbe imisebenzi njengamanzi njenge-23 asihlupha. Amanzi siyawalindela. Ukulima izingadi zifuyo kazilamanzi siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende, isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sitshiye inani labantu abafika izigidi eziyisishiyagalolunye 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana, abagulayo, abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu, umongameli Emmerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze yahlenge izimuli, kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxega. Ngolwesine, unkosikazi Pamela Mary Tremond oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Omele eleMelika kunhlanganiso ye-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi kwabalalelwa abantu abasemhlubulweni weSahel kuzekazi le-Afrika. U-Ambassador Greenfield uthi buqhubekela phambili ubudlwangudlwangu obenziwa ngamalwecatsha kulandela ukususwa kuleyo ndawo ngomanyana webutho we-United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission kwele Mali. Uthi ohulumende bamazwe asendaweni le ehluleka ukwehlula amalocaja athumba abantu abamba izigaba eziningi. Uthi kulobudlongodlongo obesabekayo njalo kulabanye ohulumende abasebenzisa udlame olukhahlameza uzulu bezama ukulwisana lamalocaja. U-Ambassador Greenfield uthi lokhu kuthwalisa nzima abantu ikakhulu abantwana labomama. Uthi luyamemetheka udlame lolu endaweni le. U-Ambassador Greenfield uthi lonyaka kulabantu abaningi kwele Togo, eBenin, Nigeria, Chad Basin, lamanye amazwe ababaleka emzini yabo ngenxa yodlame. U-Ambassador Greenfield uthi eleMelika lizimisele ukusekela amazwe la ukwenzela okube kube labo hulumende bakaZulu. Uthi kuyathembisa ukubona kusiba lenguquko kwamanye amazwe la. Uncome kakhulu okwenzakala kwele Liberia lakwele Senegal okwaba labohulumende bakaZulu kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa emazweni la. Uthi kukhona njalo okudle okwenzakala kwele Gambia lapho abaguqule ezemithetho belandela iziqondiso zenhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Loba kusenzakala konke lokhu, u-Ambassador Greenfield uthi bakhathazwa ukuncindezelwa kukaZulu kwamanye amazwe emhlubulweni weSahel okulamanye angavumeli abantu ukuba betshengisele emgoqweni kumbe bebuthane bexoxa ngezombusazwe. Okwamanje kulabantu abedlula kancane izigidi ezintathu 3.9 million ababhekane nendlala emazweni asemhlubulweni weSahel. EleMelika lonyaka selinike amazwe ezwekazi le-Afrika amabhiliyoni phose amabili amadola eMelika, $1.9 billion, yokuthengela abalambayo okudla. U-Ambassador Greenfield ucela ukuba inhlanganiso ye-United Nations ingenele kulokhu kanye lezokulondoloza ukuthula emhlubulweni weSahel.
Le imbono kahulumende weMelika asizwe omanje okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Lamhlanje sihlaziya isimo sendlala elizweni emakhaya lemadolobheni ukuze sizwe ukuthi abantu baziphilisa njani. Silonkosazana sethekele Chabanga, umqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana eMathebeleland South ngenhlelo zokuzithuthukisa, yena oqala ngokuchasisa ngohlelo lwembozi.
It's very hard for the gold to survive. Nokuzinikeza sometimes it's why sizinikeze imchachacha. Yebo zona ziya survive kuyo le drought kodwa zicakile kwamanje aziperform kahle azikwazi ukuzala azikwazi ukwanda. So akula income omama abayitholayo kwamanje. Amanzi is a big big problem because of the underlying issue ye drought. Ba rotisa laba bathole imbuzi manje bayakwazi ukuthi mase kubuya second round bayakwazi ukuthi bathole inkukhu. So ufuna ukuthi umuntu azithole esenawo wonke ama-livestock bakwazi ukuthi each and every group ithole seyinazo inkomo, seyinazo inkukhu, seyinazo imbuzi, seyinazo izimvu. Though izimvu they are not performing very well la esikhona eGwanda North. Challenge esinayo inkomo sezihamba uma ngomude uzithole sezigcine sezibanjwe ngi-municipality yaseGwanda and ma ngabe sezibanjwe bayazivalela lapho ngoba zifuke sezidinga amanzi duze nomtshabezi river lapha. So iGwanda iyakwazi ukuthi izibambe. Ma seyizibambile sewuseyayikhupha ngemali. Ngosuku bafuna i-$10 ngenkomo. Ugcine inkomo zakho hlali emalanga amaningi sokunzima njalo futhi ukuthi ukwazi ukuyazilanda ngalo suthola ukuthi sizogcina sewuthengisa yona le nkomo uzama ukuthi ubhadale ukwenzela ukuthi ukwazi ukukhupha lezi ezinto. Kodwa kwamanje sesithe njengabomama njengamagruphu kanje collective sikwazi ukuthi sizothola umuntu ozokwazi ukukhangela le nkomo lezi kwenzela ukuthi zingakwazi ukudampela ngale zigcine sezibanjwe yiskid. Zisemlageni ukuthi ziyakwazi ukuthi zihambe ziyonatha amanzi khona lapha emtshabezi baphinde bazithinte bazibuyisele emuva zingakaze zibanjwe yimasipala waseGwanda. At least amanzi ayimbuzi angcono ngoba liyakwazi ukuhamba lezikhelele lezikotho or lezikhelele lemfuleni. Sancediswa i-blanket mine ukuthi sithole amanzi asezikolweni kodwa awe inkomo asikwazi ukuthola ikho inkomo sezizayo emlageni kodwa lawo kusasengcono enkukhwini kusasengcono nasembuzini. Ungakhangele eGwanda indawo eyitawuni so utshani bangikhona akula nyamazane ezibudlayo akunankomo ezibudlayo so zisuke sezikhanga yiwo la manzi and eceleni komfula utshani ubuhlalahlala bube yigreen yikho sezigijimela lapho yikho ezigcina sezibanjwe khona ngoba vele umfula ukhona lapha edolobheni.
Yiluphi usizo elilutholayo emphakathini kumbe kuziphatha amandla khona ngapho eMathebeleland sawo?
Sikwazile ukuthi induna isikhulumele labantu baseGwanda especially laba abagebhisa umgodi ukuthi babuye bazosigebhela umgodi la okunedamu ngoba idamu selichile kodwa amanzi ayatholakala. So emalangeni nje bebekhona ukuthi babuye bazosurveya babone ukuthi amanzi bangawathola ukuthi bagebhele abantu kwenze ukuthi izifuyo zabantu zikwazi ukuthi ziphile lapho ngoba akusinguye wonke umuntu oyenelisayo ukuthi ahambise inkomo zakhe emlageni. Abanye badala sebengabadala abanayo aba-afford lokuthi bathole abafana abangabakhangelela inkomo. Yebo i-stock feed ungasithola bathole itswayi bathole ini kodwa ngoba inkomo zifidla itswayi zifuna amanzi and amanzi yi-problem kugcina sokungasasebenzi ukuthi zithole leso stock feed ziqede zingatholi amanzi.
Likhetha njani abaphatheka kulolu hlelo?
I-organization is open for everyone ukuthi abuye angene aphatheke. Angeke kodwa uthi ma ufika organization uhluzele ufike ungumuntu osufuna ukungenelela kuproject. Sukusela kuma gardening kancane kancane umuntu abelokhu ekhuphuka kube yilada ukwenzela ukuthi kube fair kuwonke ama-members esinawo ngoba amanye ama-members more than 10 years sinawo manje and uthole ukuthi maybe yena inkomo khona sifike kuye manje waqalela phansi ngoba sasisebenzise nama-stakeholders sathatha ama-church leaders sathatha osobhuku sathatha in ukuthi ma-communicate message yethu ebantwini bayazi ukuthi kahle kahle i-orders yona vele ingubani i-orders yona ihlose bani.
Ungaxwayisa abesifazana ngenhlelo zentuthuko?
Ma ungumama ungagoqi izandla sukuma uphume ngaphandle uye kwabanye omama bazokusherela nabama ideas angakuphilisa. Manje sesikuphila kusenturi yokuthi indawo kamama naye akavele phambili. Abo mama singama leaders, omama singama decision makers, omama siyawumisa umuzi. Uthola ukuthi ubaba kudala washona kodwa umama umile abantwana baye esikolweni. Sibe ne behavior ye ostrich ukuthi uyayiphakamisa intamo yakho nawe ubonakale ebantwini ukhulume. Ungabuyisela ikhanda emuva angeke uze uphumelele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Jabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Linami uSithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Esigabeni esilandelayo silomthukameli Gomo.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba, langa laphuma le ndaba, Langala puma lentaba la chona lentaba.
Ngiyalamuke la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba yimi untungamile inkomo namhlanje sixoxa ngophenyo olukhangela ukuphila kwabantu emaphandleni olusanda kwethulwa nguhulumende olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee oluveza ukuba isabelo semathebelele North yiso esikhokhelayo kunani labantu abazinceda ngokuya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Isilinganiso sabantu laba sicitshe singene kumachumi amahlanu 48%. Isigaba sebhinga esitholakala kulomhlubulo yiso esihamba phambili ngalolu dubo elizweni lonke jikelele ngesilinganiso sabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74%. Ilupane layo ihamba phambili ngesilinganiso se 53%. Kahle kahle abantu bakulindawo behlulwa yini ukwakha izambuzi. Sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni yamathebelele North, eRural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa.
Kuthiwa lenzani kanti ngapho baba Ndlovu?
Lokhu kuveza ubumpofu kumbe into ubuyanga abantu abahlangana labo ukuyazinceda egangeni kuyizitshengiselo zobuyanga. Kuveza ukuthi ebantwini akusikho okumqoka ngenxa yokuthi kabakwenelisi. Kukhona ababe kukhangele okunjengokudla okuyikho abakuqakathekisayo okwedlula ukwakhiwa kwezambuzi.
Yimalini ukwakha isambuzi? Kuyadula.
Ukudula kuqathaniswa lalokho abantu abavele belakho. Nxa inkomo umuntu esehluleka ukuthi athole idola elilodwa, ngaze isamende sibe yi-$10 kuye kuyabe kudula. Ngokubana uvele kenelisi lokuthola idola elilodwa, kungakho-ke ukuthi aqogelele isamende se-$10 kuba nzima. Kuzafuneka izamende, kufuneke othebethebe, kufuneke okhethe. Ukudula, ngiyatsho njalo, kuya ngokuthi umuntu uvele uthola malini kuqathaniswa le mali edingakalayo ukuthi isambuzi sakhiwe.
Kuyini ongakuxwayisa ikakhulu sikhangela ingozi yemikhuhlane engalehlela?
Eqinisweni abantu bahlezi phezu kwengozi okokuthi ingadubuka kuyaphela abantu ngemkhuhlane ongasamelanga ukuthi ngabe ibulala abantu ngalesi sikhathi. Ngithi ku-modern world umkhuhlane onjengesihudo, umkhuhlane okweneliseka ukuthi wenqabelwe, akusamelanga ukuthi ngabe ubulala abantu. Kodwa abantu bahlezi phezu kwengozi esabekayo ngokubana ingcekeza yona lana abahamba besiyayitshiya egangeni yiyo ehugulwa ngamanzi iyengena emadamu anathwa ngabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu abantu abahlezi phezu kwayo. Kuyasweleka ukuthi kuhlanganiswe ingqondo, kuhlanganiswe imbono ngama-stakeholders wonke alokutho lalokhu, angagoqela uhulumende, angagoqela amakhansili, angagoqela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zincede abantu ngenhlelo ezifana lokwakhelwa izambuzi kumbe ukuthi bancediswe.
Hayi, siyabonga baba Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngiyabonga, ngiyabonga kankomo, ngiyabonga. Ngithemba ukuthi kuzaba lomthelela, lingxoxo izaba lomthelela ekuthini inhlangothi zonke eziqanjiweyo ezifaka amakhanda ndawonye ekuqedeni lolo duku.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa ngodaba lwesigaba semathebelele North esikhokhelayo kunani labantu abaya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinelwa kusasa kuhlelo abaculi bethu. Liviki sihamba leqembu lerumba eleDupute Warriors liphethe isingi yalo entsha elesihloko esithi udubo kalukhohlwa mnikazi. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa lo Ntungamile Nkomo.
Bonani salubonani okhulumayo nguThobani Dube TDK Makhasethi iDupute ora sine skathi side impela ikhona 2008 to date
Likhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Angezinto nje esihlangana nazo emhlabeni. And then abantu bethi mhlawumbe bengakwazi ukuthi wena uphila kanjani ngombuzo lentweni ezinjani bethi mabe kubheke bekuweye. Ya bakufaka esikaleni bedalwa akakho right or bethi yahlanya lwana or something like that nje. So yikho lapha na mayiqala umzisithi abantu mabengibona mina bangihleka ubulima ngoba abazi ngenziwa yini. Ingoma le ixwayisa izinto iphinde ilimukise ibe sikhuluma ngobuhlungu bezinto ezenzekayo empilweni.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njalo?
Siyatholakala ku Facebook page Dupute Warriors, siyatholakala la kuma digital platforms nje wonke. YouTube yethu account is Dupute Warriors official. Cela le subscribe bekhona lapho. If you want to buy or go support physically as well, thintane kule nombolo ngeze South Africa. So uzothi 0027 7260467 84 on WhatsApp, please, so that silayelana ukuthi singatholana kanjani. Siyabonga kakhulu.
ngihlalambe ngikhiye okunye okumangalisayo ngitshaya phela umdumo weduputo warriors lizwele lani-ke singake hlukane isihloko sisinaedisikokhela namhlanje aye kwesokusala kwalamhlanje Oliver Lisa ngenjabulo emoyeni ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.